Ngesikhathi sekhisimusi kuvame ukuthi abantu bethenge izivilibocho lezifela emlonyeni beqonda emakhaya sebaphandleni ukuyajabula lezihlobo labangane. Abathengisele emkambi weGulf eHarare bavame ukuyibutha ngengowani ngesikhathi ezinje. Lonyaka abathengisayo kulindawo bathi liphansi kakhulu ibhizimusi kanye lesilinganiso sempahla ethengwayo. Unkosazana Tendai othengisela kulindawo uthi abantu bakhetha ukuthenga impahla elentengo yaphansi nje kuphela.
Nothi kakhulu ama-accessories angcono kulamafoni ngoba into ezichiphileyo leyo wonke amatype ayathenga, but ikuthi kulow these days indaba yokuthi akulamali kuphela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Disability and Development uMnumzana Masimba kuchera uthi abakhubazekileyo baphazamiseke kakhulu ngesikhathi kususwa abathengisayo emigwaqweni.
Abantu abaningi badanile abakhubazekileyo njengoku into ekhona yokuthi akula mali, akula mathuba awukuthi abantu babe le mali. So abantu abaningi badanile bazabe bekhona endlini, kodwa ikhisimusi bona njengani izabehlula ngoba baya bengela mali.
Okususwa ezitaladeni kuphazamise abantu abanje labaphila ngokuthengisa, kwachiya bengeselayo indlela ezwayo eyokuziphilisa ngayo. Umfundisi uRonald Rudorwashe Shumba kwesonto yeLutheran uthi abantu kabathathe leli langa libe lithuba lokuthandaza belikhwabithe kungenani le mali abalayo, ethi into edanisa abanengi yikukhangelela ukudla okunenginengi lokukholisa ke bebuthana labangani kulokukhonza uNkulunkulu. Umabhalani wenhlanganiso National Mine Workers Union uMnumzana Sylvester Mshayike uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lilanga nje elikumakhalenda kuphela kulezi zisebenzi.
Isebenzi siyahlupheka. Into ebahluphayo ukuthi ama salaries aloko ayi flat kodwa izinto siyakhwila, iyakhwela. Kusho ukuthi there is no balance. Now bayahlupheka ukuthi what bayathengani eChristmas. Sikhangela ngeposition yabasebenzi, isisebenzi sitsona akhula Christmas.
Abe Bible Society of Zimbabwe batshelela umsakazo ukuthi ukungamanga kuhle kwezomnotho elizweni kuphazamise lakho ukuthengwa kwamabhayibhili okuvame ukwanda ngalesi sikhathi, ngaphandle kwebhayibhili le-Revised Standard Version eliyilona elithengwa kakuhle ngoba lidingakala ukuba izifundi zilithenge ezikolo, njalo lithengwa ngabezinkonzo eziningi. UZulu ukhala ngokuthi abamabhizimusi sebamhlukuluza ngokwengezelela intengo yempahla lokudla mahlayana, lokwengezelela imbadalo kwezokuhambisa lona iholo lingakhuphulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.